Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Njani zilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomgqibelo omhla ziku 16 mfufu 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
ifestival le ikhangele kakhulu indaba ye reconciliation, the peace building.
Inhlanganiso ye site iqoqa umbukiso wemfanekiso kamabona kude i film festival ephathelane lombhuqazwe we Gugurahundi.
Hayi vele lokho kujwayelekilo njalo bekuvele kulindele ukuthi abantu be MTC bazafuna ukuzama ukwenza amaqhinga wonke azabonakala esizwe leZimbabwe njengelizwe elomsindo la uthula
kambe izehlakalo zodlakela ezenzakale kuliviki emaswingo zingaba zitshengisa ukuba ukhetho oluzayo luza kuba lodlakela olusabekayo na.
Lokhu ke uhlelo sesilalo manje oluka 27 October siyabe silubhekise khona eUnited Nations. UUnited Nations siya ngesizathu sokuthi iZimbabwe yabonisa ukuthi ayizimiselanga njalo ayinaso isikhathi sokuthi inake izikhalo nezidingeko zabantu beMathebeleland abazilethayo ukusa kwemihla.
Ibandla leMthwakazi Republic Party liqoqa ukufola kwabantu besiya ema ofisini omanyano United Nations kwele South Africa ukuya yethula izikhalazo zesigaba seMandebeleni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Site iqoqa umbukiso wemfanekiso kamabona kude i film festival ephathelane lombhuqazwe we Gugurahundi. Umbukiso lo othiwa Asake Film Festival uza kwenzelwa kobulawayo lanxa iningi lizenelisa ukubukela enkundleni zobulembu. Siqoqe lomqondisi wenhlanganiso ye site umnumzana Zenzele Ndebele ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Festival le ikhangele kakhulu indaba ye reconciliation, the peace building. Sikhangele kakhulu indaba ye Gugurahundi ukuthi sekule iminyaka phose amathumi amane umbhuqazwe wayenzakala kodwa akula anto ebambekayo esethe yenziwa nguhulumende weZimbabwe ukuncedisa labo abafelwayo, kungaba yi-compensation, kungaba ngama-documents kumbe ukuxolisa ukuthi hayi bakithi kwaphambaniseka akusayenzakalanga ngendlela esasiyikhangelele. So nge-festival le sizabe sitshengisa ke ama-documentaries amabili esizawayethula ku-festival le. Eyakuqala i-documentary ezethula mhla ka 25 October kuyabe kungumvulo, ithi khona One Night in 1985. I-documentary le One Night in 1985 ikhuluma ngamadoda ayengabalimi ayesesilobela ay 11 acatshayo mhla ka 30 January 1985. Kucatshangelwa ukuthi bathathwa ngabantu bebutho le 50th Brigade kumbe labo ababesebenzelana lebutho le 50th Brigade bahamba bangaphenduki. I-documentary le izabe ikhayele khona. Esibili i-documentary ithi Children of the Gugurahundi Genocide, le ikhangela abantwana abasala bezintandane abazali babo sebebu lewe iGugurahundi ukuthi bona bunzima bani ababuthwalayo bekhula benza njani esikolo bahamba njani bangabe lawo yini ama documents. Sizabala esithi ngama public lectures as well lapho abantu ababe beya bekhuluma khona ngendaba yeGugurahundi. Nale kuzaba leyo lo professor Alexandra Jocelyn Alexander owe Oxford University, yena uza khangela kakhulu ngendaba yama dissident ukuthi kade kwakungobani babesenzani kuyi yini okwenza ukuthi beze besuke behambe egangeni kumbe bebuyele egangeni. Sizaba njalo le yinye lecture ezayenziwa nguProfessor Timothy Skaneshia, yena ozabe khanyela ukuthi iground isanzakala lapha, kuyini kwakusenzakala umhlabeni wonke. Ilokuza itopic yakhe khayela iground le Cold War, ukuthi kanti kungani amanye amazwe ikakhulu Britain labo America bazithulela ngesikhathi abantu bemathebeleland bebulawa ngumbuso kamgabe. Lecture S3 izayenziwa nguVincent Hillary Ndlovu, yena okhiphe ibhuku emavikinana la malutshwana adluleyo, ibhuku elithi Seeking Freedom and Justice, A Loyal but Not Docile. UVincent Hillary ngomunye walabo okwakuthiwa ngamalwecatsha kumbe okwakuthiwa babuyele egangeni, okwakuthiwa ngama-dissident abathi ngama-ground survivor. Yena uzasitshela ukuthi kadeni ezehamba egangeni kwakutheni.
Ungasitshela ukuthi umbukiso lo yaqoqwa ngoba
ngenxa ye-COVID le ikakhulu futhi i-COVID esisetshenziswa nguhulumende weZANU-PF ukuthi abantu bengabuthani, imidlalo eminenye esizabalayo izaba isebulenjini. So ama-launch ama-documentary la aprojiswe yi-site lokunye okuzabe kusenzakala kuzabe kukhona epejini le-site le-Facebook elithi CITEZW, azabe khona njalo ku-YouTube e-site CITEZW khonapho ku-YouTube. So abantu bangahamba ku-YouTube, bangahamba ku-Facebook bebukele ama-documentary lawa, bebukele ama-lecture. So ama-activities amaningi azayenzakala online. Mhlaka 25 sizabalayo i-launch lapho kuzabe kunabantu abalutshwana khona abamenyiweyo abazabuya ke ku-launch lapha abazabe less than 100 ngoba umthetho weZimbabwe uthi akumelanga kube labantu abedlula 100.
Umnumzana Zenzele Ndebele ngumqondisi wenhlanganiso ye-site ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Kwezombusazwe zithi ukhetho oluzayo ngomnyaka ka-2023 lulakho ukuba nodlakela olwesabekayo ngemva kwezehlakalo zokuhlaselwa kwemota ezikhapha umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa, ukuvinjwa ukungena emakhaya eMaswingo kwebandla le-MDC Alliance lezinye ezibalisa ukuthunjwa kwabalandeli baleli bandla. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ibandla le-MDC Alliance namuhla liqhubeke ngohlelo lokukhulumisana lozulu wesigaba seMaswingo, kungakhathalekile lezehlakalo ezenzakale ekuqaleni kwayo naleviki kulesi sigaba. Ingcwethi kwezombusazwe ezikhumele Studio 7 zithi izehlakalo zodlakela ezenzakele kuleviki ziveza sobala ukuba ibandla leZANU-PF lifuna ukusebenzisa udlakela ukuvimba abamabandla aphikisayo ikakhulu le-MDC Alliance ukukhankasa emakhaya. Zithi ukhetho luka-2023 luza kuba nzima ukwedlula olomnyaka ka-2008 lapho kwafa abantu abaningi ngemva kokuba ibandla leZANU-PF linqotshwe ekhethweni lwamalunga edayile ephalamende. Kwasekusiba lokhetho lwesibili i-runoff phakathi kukaMuyi umnumzana Robert Mgabe lo Muyi umnumzana Morgan Tsvangirai. Utsvangirai wagcina eshiya ukuncintisa kulelo khetho ngenxa yodlakela lolu. Enye yalezi ngcwethi umnumzana Mlungisi Dube uthi okwenzakele eMaswingo kuveza sobala ukuba ibandla leZANU-PF lizimisele ukwenza loba yini ukuba linqobe ukhetho.
Udlame oluyenzakala endaweni ezigoqela kakhulu iMaswingo oluyenzakala ezinsukwini ezidlulileyo uyasidanisa kakhulu nxa sikhangele ukubana imbali yeZimbabwe ilama sikhathi sokhetho ukuba lwabantu abaningi abasuka belinyazwe belahlekelwe zimpilo sikhangele iminyaka enjengeminyaka ka-2000 to 2008. Kuyinto edanisayo kakhulu ukubana sinanzelele laba abazibiza ngokuthi bayi-new dispensation xa sebebuyela.
Lokhu kugcizelelwe ngumnumzana Mlindelo Mancinshana laye oyingcedi kwezombuzazwe othi umnyaka ka-2023 uza kuba nzima ngoba ibandla leZANU-PF selehlulekele kutshengisa ukuba lizimisele ukulungisa umumo welizwe.
Kuyinto enzima kakhulu ukuthi sikholwe ukuthi eZimbabwe kuzaba nokhetho olukhululekileyo ngezehlakalo esizibone iviki ephelileyo eMaswingo. Lokhu kuyinto esobala ukuthi abadala bayesaba, abadala balovalo ngoba nanko phela besathandwa ngabantu besajajulelwa ngabantu ukuthi iZimbabwe open for business. Umdala usanda ukususa umgabe obeluhlupho kodwa uhambe kukhetho wayathola 50% lokhu yikho kumenza ke kathesa ukuthi njengoba esephiwe ithuba kodwa impilo lokhu ingaguquka abantu lokhu behlupheka
enye njalo ingcwethi umnumzana Pride Mkhono uthi kuza kuba nzima kumabandla aphikisayo ukuba akhankaze emaphandleni ngoba ibandla leZANU-PF lizosebenzisa udaba lwezithezo zomnotho ukudinga usekelo.
Lusitshengisela ukuthi nxa sesiya ku 2023 iZANU-PF vele izaza ngodlakela ngoba abantu sebediniwe, abantu sebefuna ukuthi into abakhokheli belizwe betshintshe. Ngakho iZANU-PF lokhu ayikufuni, so siyakhangelela ukuthi hayi xa siya ku 2023 kuzaba lodlakela olukhulu kakhulu.
Kodwa umsekeli wesikhulumeli sebandla le MDC Alliance umnumzana Felix Mafa uthi njengebandla bazimisele ukumisana lodlakela lweZANU-PF esithi ibandla lakhe yilo elilabantu.
Mahlabe Zulu, abantu abaningi bayabuza ukuthi kambe u 2023 kuzaba njani uma siqathanisa ngokuthula lodlame ngesikhathi sama-election. Thina abantu be-MDC Alliance lamanye amabandla afundisa umthetho lamalungelo ayinqaba sibona ukuthi u-2023 elections ziyabe zilokuthula, abantu bevota kuhle.
Ibandla leZANU-PF lithi abe-MDC Alliance baqamba amanga ukuba elizweni kulodlakela lisithi benza lokhu ukuze umhlaba usolele eZimbabwe uchotheze ukhetho lona abathi MDC Alliance izanqotshwa nzima. Abanye bathi ukuqhamuka kodlakela lolu kwenziwa ngendlela yokungcolisa ibandla leZANU-PF ngoba isikhonzi somanyano we-United Nations sikhangelele ukufika kumalanga amalutshwana azayo ukuzohlola indubo ezingaba zibangelwa izithezo zomnotho. Umsekeli kanobhala oqoka inhlelo zebandla leZANU-PF kugatsha lwabatsha umnumzana Mabutho Moyo uthi iMDC Alliance iqamba amanga ukuba kulodlakela elizweni.
Bekuvele kulindelwe ukuthi abantu be-MDC bazafuna ukuzama ukwenza amaqhinga wonke azabonakalisa ilizwe leZimbabwe njengelizwe elilomsindo elingelakuthula. Bayakwenza vele sonke isikhathi nxa sesilanda usuku lwe-anti-sanctions. Bayakwazi ukuthi kulomuntu we-United Nations obuyayo njalo bafuna ukuthi benze ngani vele eZimbabwe kulobudlwangudlwangu. Kanti waye lobudlwangudlwangu kungenzakalanga ngoJanuwari, ngoFebruwari, ngoMarch, waye kusenzakala ngo-Okthoba. So kumele kubuye umuntu ovele United Nations. Kodwa into engijabulela ukuthi amaZimbabweans savuleka amehlo iqiniso sebelazi. Njalo sebewazi amaqhinga wonke asetshenziswa yi-MDC.
Inani labantu abaya embuthwaneni kamnumzana Chamisa eMasingo likhulu kakhulu, kodwa ngesikhathi esedluleyo abaningi abaya emhlanganweni le abavoti. Kuza kuba nomehluko na kukhetho oluzayo? Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba akula muntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Kuthi ababanjwe igciwane le-coronavirus bangamachumi amathathu lane, 34 kuphela. Lokhu kutshengisa sobala ukuthi ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus sokunqandiwe elizweni. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 izolo bedlula 9,000,
8,053.
Ukuze emaphandleni omama bemaphandleni bakhala ngengxaki ezijiyeneyo lapho benanza ilanga labomama bemaphandleni ele-International Rural Women's Day izolo. Iningi lithi lilahlekelwe inzuzo kulandela uqhamuka kwegciwane le-coronavirus okwabangela ukuvalwa kwelizwe. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Omama esiqophe labo bathi kuluthwana abakuthakazelelayo ngaleli langa labo ngoba bebhekane le ndubo eziningi emakhaya, but ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus okudala ukuvalwa kwelizwe ku-lockdown kubabizele emva kunhlelo zabo. Unkosikazi Saziso Khumalo evokola eNsiza South, uthi kuningi okubaphazamisileyo selokhu kukhamukele ligciwane.
Besila ama-clubs ethu ebesiwenza, besilala ama-clubs amabhanzi, sifundisana ukupheka amabhanzi. Nye bethu bahamba bayafundela ukufuya inkukhu, sibona ukuthi sihambe siyachaya ukuzimadlana esikutholayo ukuze sizithuthukise njengabomama. Singaze saba ngabahle ngabacelayo ukuphila, kodwa sibe lezinto lathi esizenzayo ukuze impilo lathi sizwe isiba mnandi.
Uphinde wathi bayaludinga uncedo lokuvuselela inhlelo zabo ukuze baziphilise.
Sesiswele lokuthi kathi siqalise njani. Siyaswela kakhulu ukuthi ngasi yathola beyidona njengomunye umuntu layo lesihawu. Asisize.
Amazwi la agcizelelwe unkosikazi Janet Nkala oyemasholomushe eGwanda North. Othiningi labomama lidinga ukuncediswa.
Nabe lesiphila ekufuyeni lasekulimbeni yiyo impilo kahle yethu esilayo thina njengabomama bemaphandleni. Kuyasiphathisa kakhulu ukulima imbhida, kuyasiphathisa kakhulu uma besingathola inkukhu zona lezi ezingamasazi ngoba zifuye kangcono.
Unkosikazi Nonhlanhla Mlotshwa odabuka eMashumba Ward 4 eMatobo South uthi ziningi induba ababhekane lazo esigabeni njengabomama.
Izibhedlela zikhatshana, izikolo zikhatshana, amanzi akhiwa khatshana, udubo lwendlala, yikho konke nje ukukhangela lenene labo mama emakhaya. Kuthi kunjalo thina i-community esiphila kuzo, i-community ezisebenzisa i-rand. Imali yeZimbabwe vele ayiphathi.
Unkosikazi Matilda Dube wensizwa uthi njengabomama bazimisele ukusebenza kodwa badinga usekelo.
Akulanto ebuhlungu njengokuthi umama angaba ngumama othi ungamthehle khona apha esitulweni uzaze uphenduke ntambama lokho ehlezi khonapho, kodwa umama kumele ngobe azinike umsebenzi ancediswe, lisincedise lapho esincediseka khona, lathi senze okuzaletha i-development kwakhe isigaba, kusize abantwabethu, kusinikele ukuthi sizuze i-school fees zabantwana njengoba zidura kangaka.
Unkosazana Senzeni Maphosa uthi ezempila kahle emaphandleni kazimanga kuhle okufaka impilo yabomama engozini.
Into ezinjengempila kahle yabomama izinto eziyinkinga kakhulu ukuthi kutholakale ezigabeni zemakhaya. Nxa kuwukuthi umuntu usuke wagula umnamba ngowangikhona mude kakhulu okuthi umuntu usengaze afike khona le engasenguyi, uthola ukuthi lapho esiyafika emtholampilo wangikhona lapho akulawo izinto ezifanana lemithi yokuthi alatshwe umuntu lwana. Uthola ukuthi nje ama-facilities anjengokuthi kube ku-checkwa izibeletho, kube i-family planning nje ayikho.
Umqondisi wenhlanganiso yabomama Human Development Association of Zimbabwe i-WDAS unkosikazi Juliet Nkiwane uthi kubalulekile ukuphakamisa omama bemaphandleni ngoba besenza umsebenzi omkhulu wokulimela isizwe ukuze kube lokudla.
Omunye umuntu angamkhangelela phansi, kodwa-ke asibaphakamiseni njengabantu abayibo abasilethela ukudla khonokho esikupheka emadorobheni, khonokho esikupheka emahoteleni kusukela emakhaya. Lensuku imivini la mamahotela uyabona besuka besiyathenga kumbe ngamabele kumbe omacimbi bahamba bekuthatha emakhaya.
Lonyaka ilanga lokunanza imisebenzi yabomama bemaphandleni ligotshwe phansi kwesihloko esithi Rural Women Cultivating Good Food for All. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Okwamanje ke ngidedele emuva ngilithiye ezandleni zika Praxedis Jeremiah.
Siyalamukela kuhlelo lwethu ezabesifazane lamhlanje lilo Praxedis Jeremiah. Ngimeleke usithandekile Mhlanga yenake okikhefu. Kuhlelo lamhlanje sixoxa lo nkosikazi Sifiso Ndlovu. Owake wahlala iminyaka eminingi esebenza eNgilandi kodwa sowaphindela ekhaya eZimbabwe lapho asengumlimi khona kanye lokuba ngusomabhizimusi. Siyakwamukela nkosikazi Ndlovu kuhlelo lwethu lalamhlanje. Akuthi fahla-fahla ngamafitshane ukuthi kathi vele wena waqalisa njani ukuthi uzobe ngumlimi?
Ngangise UK okweminyaka engu-24. Ngaphenduka ekhaya ekupheleni ka-2011. E-UK ngangisebenza as a nurse, I was a mental health nurse. Ngasembona ukuthi iminyaka isimnenga kakhulu ngihlale emazweni abanye abantu. Ngasenziswa lesifiso sokubuyela ekhaya, ngizokwenza okufanele thina njengabantu beZimbabwe and into engiqhakathekisayo ifarming.
Kwabalula yini amaDlovu ukuthi usuke kumsebenzi wokuba ngumongikazi usiba ngumlimi?
Kwakungelula ngiqalisa. Ngaqala ngeproject yenkukhu 10,000 chickens. Ngambona inganiza ukukwanisa. But ngenxa yokuthi ngangena entweni engangingayazi, ngingayifundelanga, ngingazinikanga isikhathi ukuthi ngiyizwisise, iproject leyo ayizange iphumelele. Mina ngangizwile abantu bengixoxela abangani bami besithi hayi ungayenza inkukhu, hayi inkukhu sibili, hayi ziraithi, hawu ungayenza 10,000 kusho ukuthi la uyasalule 10,000. But sadly ngathi ngisiya collect i-check yam from i-abattoir bangipha $58. So ngase nginanzele ukuthi alapha anzange ngenze kuhle.
Kuyini ongakukhuthaza kulabo abafuna labo ukungena emsebenzini wezokulima?
Engithanda ukukukhuthaza ikakhulu omama bakithi nxa lifuna ukungena ufarming, yikubambana labanye omama kumbe labo baba abasesihlelweni lona lolo. Ungahambi wedwa, xoxisana labantu abavele sebesenza ifarming yona leyo. Mina ngikhululekile ukuthi nxa ukhona omunye osemazweni ozizwa echiseka ngokuphenduka ekhaya ezokwenza ifarming, likhululekile ukuthi lingivakatshele eplazini lami kuthiwa yibulembe farm isefortrixen. Khonapho ngilembuzi asengibrida ama-boer goats lama-kalahari goats mainly for ukuthengisela abanye abantu labo abafuna ukubrida.
Kungani ukuthaza ukufuya imbuzi kulezinye izifuyo ezinjengenkomo?
Imbuzi zilula kule nkomo, njalo kulula ukuqalisa i-project yembuzi. Awusweli plazi ikalakatha hundreds of hectares, hayi, even on a small plot emakhaya ethu wona lawo asiqalise ama-project embuzi ziyavuma. Uyaqalisa nge-10 uzabona khona okusule 20 sule 8 and so on and so on. Ungabona nxa usezithe xaxa enxa sezingu-25-30 usungathenga-ke impongo yakho mbe i-boer goat kumbe i-kalahari, hayi, then uyakusebhizimusini yembuzi. Kulama-opportunities e-export. Thina lapha eZimbabwe constantly we get imbiko kumbe ama-announcements ukuthi namba abe-Qatar, abe-UAE bafuna amathana ngaka enyama yembuzi. But unfortunately, as a country, asikafiki esigabeni soku-exporta inyama yembuzi namathani ababe bewafuna. So ngiyakhuthaza sibili, ikakhulu omama. I think omama yikuthi silesineke. Mbona ingani i-farming yembuzi iyahambelana lathi, ngoba kungamazinyane lokhu kuyafuna ukugcinwa sibili njengabantwana. I-business yembuzi can only be an industry njengakhona ukhanisa sikwazi ukwe-CSO kwenkomo by collaborating, coming together, asisebenzeni. Kungabi i-business kaSifiso yedwa lembuzi zakhe ezingu-20. We cannot meet the demand. So kuhle ukuthi sisebenzeni ndawonye. Labona laba abanye ababengela engxenyiwa abalakhaya kumbe abalamaplazi babalama-plot, ebambanani labantu abalamaplazi.
Abangafuna ukuxhumana lawe utholakala nga?
Ngikhona ku-Facebook, ngile Facebook page ye-farm kuthiwa yibulembe farm. So bengasearch ubulembe farm ku-Facebook bangithola.
Lapho-ke belilalele ingxoxo esiyenze lo nkosikazi Sifiso Ndlovu. Ngimele-ke uSithandekile Mhlanga, nginguPraxedes Jeremiah. Nisithi asidibaneni ngasikhathi sinye ngeviki ezayo.
Siyabonga PJ. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Veli Lemoyo, isikhulumeli sebandla leMthwakazi Republic Party. Sixoxa ngodaba, sixoxa ngohlelo lwabo lokutshengisela besiya emahofisini e-United Nations ePretoria mhla ka-27 kuyona le inyanga.
Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana.
Ngiyabonga babu Gandhi, ngibingelele emsakazweni.
Ungasitshela ukuthi injongo yohlelo lwenu lolu olokufola ngeyani kahle kahle?
Uhlelo luka 27 October kuluhlelo okwakumele silwenze ngenyanga kaJune. Silandela ke uhlelo esalwenza ngenyanga ka April lapho sahamba saya eZimbabwean Embassy abantu befolile ngobuningi babo okwakuyimthokazi Republic Party ngihlanganisela nama stakeholders kumbe inhlanganiso eziningi ezemathebeleland lapho esahambisa khona ama demands ethu ayesiya eZimbabwean Embassy sikhulumisana ikakhulu ngodaba lwemathebeleland lokuhlukunyezwa kwabantu lohlupho lwemathebeleland olulokhu selwahlala esikhathi eside lungatholi isombululo sakwenza ke lokho sanikela ke ama demands ethu kumbe esasikukhangelele kuZimbabwe Embassy lokhu ke uhlelo sesilalo manje olika 27 October siyabe silubhekise khona eUnited Nations kuUnited Nations siya ngesizathu sokuthi iZimbabwe yabonisa ukuthi ayizimiselanga njalo ayinaso isikhathi sokuthi inake izikhalo nezidingeko zabantu bemathebeleland abazilethayo ukusa kwemihla nemihla so lolu hlelo ke luqukethe indaba ezijule kakhulu ngendaba zemathebeleland okuhlanganisela ke ukubonisa njalo ke ukukhumbuza iUnited Nations ukuthi ke abantu bemathebeleland banawo amalungelo ikakhulu sikhangele eluhlwini lwehuman rights lwamalungelo abantu United Declarations of Human Rights ezika 1948 ezisho khona ukuthi umuntu ulelungelo lokuphila umuntu ulamalungelo amfanele ngaphansi kwehlelo United Nations into ezinganakwa yiZimbabwe so ngezinye indlela ke kuyikuhamba United Nations ukuthi sazise ngodaba lwethu njengabantu beZimbabwe udaba oluhlanganisa marginalization ukubandlululwa kwabantu bemathebeleland kufuqelwa ngaphandle kwemngcwele yabantu bemathebeleland ukuncitshwa kwemsebenzi yabantu bemathebeleland okugoqela ngisho lodaba lwegugurawundi esilubona luphathwa ngendlela engela kuhlonipha abantu basemathebeleland ngumongameli waseZimbabwe Emmerson Mnangagwa lohulumende wakhe abayibo abaphethe ilizwe laseZimbabwe so siqhubekisela phambili lokho esikubiza sithi international lobbying ukuthinta ukuxhumana lezwe lonke silaziseke ngodaba lwethu lwasemathebeleland ukuthi sime ngapi njalo kulokhu okusehlelayo sesikhangelele ukuthi ke sicele lokho abakubiza bethi self determination esingathi restoration yobuzwe bethu ngenxa yokuthi iZimbabwe ihlulekile ukuthi ke ibhekele abantu bemathebeleland ilungise udaba lwabantu bemathebeleland kuze kube namhlanje sekule 40 years konke lokhu kungenzakali
siyabona njalo ukuthi lina lithi libandla le MRP kunye labantu besigaba semandebeleni abanxusiweyo kuhlelo lolu ungasitshela ukuthi bona abantu eliseli banxusile ngabavela ngapi kunhlangothi ziphi
uhlelo lolu luqokwe libandla lemthwakazi Republic Party njengalokhu sasiqoke uhlelo lokuqala esalwenza ke ekuqaliseni komnyaka sisiya kuZimbabwe Embassy langa leso sikhathi sanxusa ke abantu bemathebeleland ngokushiyana kwabo ngokusebenza kwabo ngendlela eshiyeneyo ngokunjalo ke na khathesi ke sinxusile abantu emathebeleland sabanxusa njalo sibamema kuma ebulenjini lapha sikhulumisana nabo ngokushiyana kwabo into esiyenzayo ukuthi ke sinxusa iloba ngubani ungabe usuka kuliphi ibandla kumbe ungabe usuka kuluphi uhlangothi
okokugcina ungavalelisa abalaleli
siyabonga kubalaleli bohlelo nabantu bonke abawuthandayo umthwakazi siqhubeka sisithi ke asesondela amalanga abantu ngasondela bonke abantu abangabe bekhona endaweni eshiyeneyo kakhulu eSouth Africa abasondele eduze ePretoria sisiya eUnited Nations offices njalo masuka lapho ke sidlule sibuza eZimbabwe Embassy ukuthi ke izidingo zethu esaziletha ngoApril bangabe sebezikhangele bafika ngapi siyibonise umhlaba ukuthi ke siphatheke kabi sihleli kabuhlungu emazweni sihleli kabuhlungu ekhaya endaweni zonke ezishiyeneyo. Abantu nakuma social media lapha ngabahambise umyalezo, batshele bonke abantu, bakhumbuzane kuze kuyofika usuku lukamhla ka 27 October. Ngiyabonga.
Lo ke bekungumnumzana Veli Lemoyo, isikhulumeli sebandla leMthwakazi Republic Party, ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, esikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Inhlanganiso yesite iqoqa umbukiso wemfanekiso kamabonakude iFilm Festival ephathelane lombhuqazwe weGugurawundi. Ngambe izehlakalo zodlakela ezenzakale kuliviki eMaswingo zingaba zitshengisa ukuba ukhetho oluzayo ngomnyaka ka-2023 luza kuba lodlakela olusabekayo na. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, olivalelisayo nguChris Gande.